mina Gibbs Dube.
Soku izikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 28 kuNcwabakazi 2022 nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
The victory in Boko Kabuyoni is a strong signal ahead of 2023.
Ibandla lezanu-PF linqobe ele Citizens Coalition for Change kukhetho olwenziwe izolo eGokwe Kabuyoni.
Ufuna ukubonga ama-citizen eGokwe ngokuthi ivotela kakhulu ebunzimeni bokubani izanu-service umsebenzi violence.
Ele Citizens Coalition for Change libonga uZulu lisithi ibandla libusayo belitshotshozela udlakela kungakenziwa ukhetho lolu. Ophikisa ubukhosi bukamongameli Emmerson Mnangagwa eMthethwandaba usefuna kumiswe umhlangano weZANU-PF Congress. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla leZANU-PF linqobe ele Citizens Coalition for Change kukhetho lwama-by-election oluqhutshwe izolo eGokwe Kabuyoni. Omele ibandla elibusayo umnumzana Spencer Juma uthole amavoti afika phose inkulungwane ezilitshumi lanye 10,777 votes, wathi umnumzana Costain Maguti omele ibandla le-CCC uthole afika phose inkulungwane ezinhlanu 4,800. Umnumzana Tafatswa Mukwadi obona ngokwethula kwemibiko kubandla leZANU-PF uthi kuhle kakhulu okwenzakale eNkabazwe.
The revolutionary party is so indebted to the people of Boko Kabuyoni. It is so indebted to the people of Midland Province. The victory in Boko Kabuyoni is a strong signal ahead of 2023. It testifies exactly as a bold, a massive, and giant, and mighty vote of confidence for the leadership of President Emmerson Mnangagwa and the Second Republic.
Siyabonga kakhulu okwenziwe ngabantu eGokwe Kabuyoni leNkabazwe. Unqoba kwethu eGokwe Kabuyoni kuveza esizakwenza kukhetho oluzaqhutshwa ngomnyaka ka-2023. Lokhu kuveza ukuba abantu abaningi bathakazelela uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa oqhuba inhlelo zikaZulu ezilohlonzi. Besivele sikulindele konke lokhu, sidabe okumangalisayo.
It was long waited for, it was foreseen, it was always on the way. We are happy, predictably. We are not surprised again by those remarks and conclusions from the CCC. It is now clear that when they win an election, they celebrate. When they win a by-election, they celebrate. When they lose it, they throw spanners into the process and seek to tarnish the image of the Zimbabwe electoral process in order to find favor. But it is now a tired script. It doesn't work anymore. It does not even find them favor in the voting public.
Awusimangalisi okukhulunywa libandla le-CCC elithi bekulodlakela. Benganqoba bayakuthakazelela abakwenzileyo, kodwa benganqotshwa bahlaba umkhosi. Akusebenzi konke lokho. Abantu abavotayo abakulandeli futhi lokhu. Abafuni ukuvuma ukuthi banqotshiwe. URaila Odinga laye kwele Kenya kavumi impumelo yokhetho. Bahlala bekwenza lokhu. Akusimangalisi. Umnumzana Tafatswa Mukwadi ubona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF. Siqoqe laye eseHarare. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Ostalos Gift Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC.
Thina njenge-DPC sifuna ukubonga ama-citizen eGokwe ngokuthi ivotela kakhulu ebunzimeni bokubani izanu-service umsebenzi violence, lodlame lokuvikela abantu bethu, lokuzama ukuthi ayesosabhuku ukuba bencindezela abantu-ke le ndaba yokuthi sivalele ukuba nasegampena. Kodwa ukuthola almost 5,000 votes, kese ngicela ukubana-ke i-support yethu iyaphakama njalo abantu banethemba. Khangelela ukubana sibuilde from khonapho siya phambili, sifaka ke uZulu emaphandleni ke nxa sikhangela ke ngomnyaka odlulileyo ko 2018 yabo iminyaka ke ivoti yona le eyithiwa ivoti share iyathengisa ukubana ke abantu banethemba njalo le i-by-election engaphumi abantu izikhathini eziningi so siyabonga abantu ngokusisekela siyabonga abantu ngokusivotela sikhangelele phambili kubana silungise indaba yama-reform ngenxa yokubana yindaba eyenza ukubana ke kungabi le free playing kuyinto ke okanye silungise free indaba yama-reform sikhuluma ke labantu basesadik le-african union ubana nxa siya ukhetho ka-2023 ulungise ke iindaba zama-reform ikakhulu indaba yokuthi kube le more than 1000 abantu aba-assisted ukuvota sikhangelele ukubana ngelesi sikhathi ngaba nabantu ukuthi abakwanti ukuzivotela more than 1400
ye ibandla lezanu lithi liyakhalakhala kakhulu akuladlakela okade lukhona liyakhala
njeudlakela liyazakala ama-journalist atshaywa abantu bethu balinyazwa asonto yokukhalakhala into esegqekeni ukubana izanu pefu nxa isibhake ekhoneni isebenzisa udlame lodlakela yikwenzeka kwabo siyabazi kusukela 1980 esebenzisa i-violence against their opponents baqala ngezabo babuya ngokubulala abantu bangena 2008 bebona betshaya abantu hafulive lokuhlive yikwenza kwabantu bezanu kodwa thina loo sizikusimise ukubana kube nemguquko elizwe
pho manje lizakwenzani ukuthi nxa udlakela lungamemetheka sokuyaba lokhetho olukhulu
sisiya phambili sisadeploya ngama-peace ambassadors ubana kulungiswe indaba yokubana ke abantu bethu ke bevikelwe ikakhulu ke emaphandleni
yini la ama-peace ambassadors
ngabantu bethu ke azabeedisa ukubana ke kube lokuthula njalo ke lokubana ke izanu pefu ingasebenzisa i-violence emakhaya
umnumzana ostalos gift siziba ngumsekelo wesikhulumeli sebandla le-ccc sixoxe laye esekariba Ukhangelelwe ukuba umthethwandaba uzahlafuna ngesiphangiphangi udaba lokuvimba umhlangano we-ZANU-PF Congress oluphanyekwe enkantolo ngeviki ephelileyo ngumnumzana Sipeth Msengezi. Umsengezi uthi akumelanga kwenziwa umhlangano lo ngoba wamangalela umongameli Emmerson Mnangagwa emthethwandaba esithi ufisa inkantolo yenze isinqumo sokuthi kangenanga ngemfanelo esikhundleni somkhokheli webandla elibusayo kulandela ukususwa esikhundleni wayengumongameli webandla le-ZANU-PF uMoyi uRobert Mugabe. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lomnumzana Ngqobani Sithole igqwetha likaMsengezi.
Right, into ekhulunywa ngumsengezi icacile. What is simple saying is abantu abafuna ukuthetha e-African Congress abantu abahambise court esithi bangene emahofisi ngendlela engaqondani. I-High Court yeZimbabwe isisi that matter. Ngakho-ke ukuthi bona abantu abathalenjwayo kuye umsenkezi benze khonokho abakwenza i-defiance and emthethweni yinto okumele ukuthi lishe izilungisise ngoba ngakuwukuthi umuntu kuqala ngokuthi there's an illegality that is being perpetuated that illegality must be stopped so that's the long and short of it the simple thing i-congress leyo ngayini iyinkantolo enkulu ize icede udaba lwakhe
Singathi ke udaba lolu ubonazana luzaphathwa njani ngumthetho ndawo?
Yebo, inkantolo yokuyamela ichazi ichazi ukubeke kube obala ukuthi umsengezi into ayitholo ile ngqondo bekayilakho. Kodwa thina ngokukhangela kwethu, khangela izindaba zakhe zenzakala, hayi, lethemba ukuthi kuzagelezela ngasifudla.
Singathi ke udaba lolu lungena nini emthethwandaba?
Into eyenzakalayo ukuthi i-application le efakwe ngumsengezi it's an agent application ngabe kusitho ukuthi ucele ukuthi inkundla ingakhangela amanye ama-cases i-case le yiyekiswe kwamanye ama-cases that are already there ukuthi ikhangele ngendlela ephangisayo ngakho-ke sikhangelele ukuthi iviki ezayo kube liyane elandelayo ibe isiphethwe down so siyakhulunywa khonaa le nkantolo
singathi ke lisenza khonoku lulani udaba ke lumi njani olwaphanyekwa umsengezi
loluyana so agent application liyana i-application ye-declaration i-declaration esiyabe sisitsho ukuthi ikhothi yayideclare ama-rights ukuthi no into le ingayibanjwanga ngendlela from the onset ngakho-ke kwaphambanise we want that kind of a declaration so kathesi besicela ukuthi i-congress leyo imiswe angithi nabayibizayo bame ukubiza kuze kuqathe kuqedele kuyalo daba lokuqala so lolu daba lolu esingena ngalo esikhuluma ngalo kathesi ludaba olusukela ngale
Mnumzana Ngobani Sithole liqweta likamnumzana Saibeth Msengezi sixoxelaye ekobulawayo abakubandla leZANU-PF balile ukukhuluma ngodaba lolu. Singangeni kusigaba esilandelayo sesikhangela ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Wayengumongameli wakwele Angola u-Eduardo dos Santos ungcwatshwe namhla eLuanda. I-Reuters News Agency ibika ukuba abanye abahambe emngcwabeni lo umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ele-Russia lokhu libhomba amabutho akwele Ukraine duzaneni lokuphehlwa khona umlilo kagetsi usetshenziswa i-nuclear. Besatshwa ukuba i-Zaporizhzhia nuclear power station ilakho ukuvuza amanzi lokunye okubulalayo. Ele-Ukraine lithi kukhewuke kakhulu endaweni lapho okubhonjwe khona namuhla. Sokuyisikhathi sezamasiko.
Sengana masiko
wawusenzi umandla
ngelo baba mkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa lomnumzana Bonman Khumalo isikhulumeli sikababa kumbe ngithi inkosi yamaNdebele ubulelani lobhengula Khumalo wakhethwa ngumdeni wakuKhumalo kuba yinkosi kaMthwakazi. Siyawamukela kuhlelo ubaba Khumalo, kunjani wa?
Ngiyabonga Mthwakazi nindani.
Hayi siphilile kakhulu, siyakwazi ukuthi-ke sokulungiselelwa isikhumbuzo senkosi uMzilikazi. Akusitshe tukume njani ngoba sizokuthiwa-ke le mazweni abantu bayalungiseleka kakhulu ukuthi kunanzwe usuku lolo.
Kuthiwa iyabopha Mthwakazi, iyabopha impela, iyabopha indawana zonke, iyabopha eBotswana, iyabopha eSouth Africa, abe-UK nabo bayasisiza ngezimali abangenelisa ukuthi babe khona. Kodwa-ke abantu bayanikela ngisho nangezinkomo, abanye basePlumtree bathi azilandwe khona, abanye baseFelabusi. Amalungiselelo ayahamba singendlela emangalisayo. Amapholisa nawo bayasinika imvumo yokuthi senze imali anduba emhlahlandlela, ngoba emhlahlandlela bayazi abantu 22K kusuka ngoBulawayo. Amalungiselelo ahamba kahle kakhulu mhlawumbe.
Yes, singathi-ke kucatshangela ukuthi kuyaba kulabantu abaningakanani khonapha esikhumbuzweni lesi.
Kuzima ukutho Mthwakazi, ngoba i-transport sisacelile ebantwini kodwa sikhangelele kubo 2,000 to 3,000 abantu, ngoba indawo le ingaphandle kwedorobha sabangela sibili kubo 3,000 khona lapho. Kodwa-ke hhayi asikabi asingeke siyitho nje ukuthi sithi sinayo inamba eqondileyo yini.
Yes,
kodwa ngendlela nje umbiko ohamba ngakhona hhayi kuyanyakala.
Singathi-ke kuqakatheke kanganani ukuthi kunanzwe usuku lolu?
Usuku lolu luphathe kakhulu sulunanze Mthwakazi, ngoba inkosi uMzilikazi yakha lesi sizwe yasibiza ukuthi uMthwakazi, isizwe esigoqela ama-tribes kumbe ngesintu sithi inhlanga ezichike ezingu-13 ezihlukeneyo. So lubumbano lolu olubaluleke kakhulu esizweni yikukukhumbula uMzilikazi ngendlela ahlupheka ngakhona esihluphekela lesi sizwe ukusibumba. Akufanelanga nje sokuthi hayi ngokuthi yinto eyenzekayo yedlula, kodwa sizigqada ngale nhlakanipho eyenziwa inkosi yakithi ingafundanga intokwesikolo, kodwa inesipho nesifutiso kaNkulunkulu esimangalisayo sokuhlanganisa abantu bahloniphane baphile endaweni nokukhula.
Ye, singathi-ke abahlonitshwa ababe bekhona ngale emhlahlandlela ngobani?
Zisahambile izincwadi Mthwakazi ukunxusa abantu abakaqinisi abantu ukuthi babe bekhona. Zihambile impela izincwadi, zihambile izincwadi kubosopolitiki, zihambile izincwadi kuba babekhalta, zihambile izincwadi la semakhosini awe-regions isade. Kodwa-ke impendulo asikazitholi ezitholo ezikhonfirma ukuthi abantu babe bekhona. So kusesemasinyane ukutho ukuthi sithi ngoba nababe bekhona.
Ye, siyabona lapha-ke kwele Melika kuyabe kulo mcimbi ofanayo kube sekusithi le-UK le ndaweni eziningi. Ungabatshelani abantu abayenza khonokho bephandle kwelizwe leZimbabwe?
Kubaluleke kakhulu lokho Mhlonishwa, ngoba thina siyisizwe sisakazeke indawana yonke. Thina ese-South Africa naseBotswana kulula ukuyafika ekhaya, kodwa umuntu ose-UK lose-America kuzima ukuyafika, because lapho abantu abakhona Australia, New Zealand abalenze lelo abahlangane lolo suku benze umcimbi labo ukukhumbula, ngoba lapho esikhona kufanele ukuthi siwaphile amasiko ethu. la esala kona. Senga fosu kutu mwabani, isi itabuga.
Ye, pose lukti na baba kumalu.
Bachabe Zulu, ngitikini lapeli kona. Ekaya, kublawayo, emakaya. Sanga nini mtatandela, kutaka 10 September. Kwezi mwinyama, ayabi ngazani, chabe sikita, sikia.
Ye, loge, umnumzana Bonman Khumalo, isikhulumeli sikabulelani loBhengula Khumalo, wakhethwa oba inkosi kaMthwakazi, umndeni wakwaKhumalo. Ngoba nje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi useNispanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli ngiyabonga njalo ukwamukela kuntungami lihlelo lethu lwanamhlanje
usiphatheleni lamhlanje
namhlanje ngizafuna sikhangele udaba lokuzila ukudla Mateyu chapter 6 verse 16 ithi yona futhi nxa lizila ukudla linganyuka imali njengabazenzisi ngoba bona bacomba ubuso babo ukuba babonakale ebantwini ukuthi bazilile iqinisile ngithi kini sebewamukele umvuzo wabo kodwa wena nxa uzila ukudla gcoba ikhanda lakho ugeze ubuso bakho ukuze ungabonakale ebantwini ukuthi uzilile kodwa ubonakale kuyihlo osekusithekeni Lo yihlo obona ekusithekeni uza kukuvuza akunike umvuzo wakho. Ngakho ke ngiyananzelela lapho ukuthi kokuqala uJesu nxa ekhuluma ngokuzila wayekhangelela ukuthi sonke sizathola isikhathi sokuye nxa sithandaza sike sizile senzela ukuthi sibe lesikhathi esihle sibe lesikhathi lapho esinika khona uNkulunkulu ukuba akhulumisane lathi ngakho ke uyakubeka lapho uJesu ukuthi ukuzila kuqakathekile siyamnanzelela yena uJesu ukuthi impilo yakhe wayezila ukudla kodwa yena nje siyakwazi ukuthi wayenguNkulunkulu elamandla wonke kodwa siyahlangana laye esenkangala ezila ukudla waze walamba okuthi siyafica uSathane ezama ukumiye ngokuthi thatha la matshe uwenza abe yisinkwa ngoba wayekwazi ukuthi uJesu selambile ngakho ke uyasikhuthaza lathi abalandeli bakhe ukuba sizile ukudla kodwa abesebeka lapha umlayo oqhakathekileyo ukuthi nxa lapho uzila ukudla ungahamba utshengisela ebantwini bonke ukuthi ha mina anya chova kakhulu ngizila ukudla amalanga lamaningi ngoba ungayenza njalo uvuzo wakho obekumele ukuthole izithelo obekumele uzithole usuza sithola ke abantu sebekudumisa bekuphakamisa ukuthi hayi lindoda yazila kakhulu ukudla siphakanyiswa ngabantu usukhutha ke umvuzo adekumele uthole kuye uNkulunkulu ngakho ke isikhuthazo esikhona lapha ukuthi nxa uthandaza nxa uzila ukudla kwenze kube phakathi kwakho loNkulunkulu ngoba lapha uJesu wayesivikela ukuthi singabe ngabantu abazigqajayo abaziphakamisayo ukuthi hayi thina sithandaza ukwedlula wonke umuntu kodwa esincedisa ukuthi sinanzelele ukuthi nxa uzila ukudla vele wena ukhangele kuye uNkulunkulu ngakho nguye okumele abekwazi hayi khona abanye abantu ziba ziningi indlela zokuzila ukudla njalo ke akumelanga ukuthi kube yilokhuyana kokuthi uyekela ukudla ngapho ungathandazi ungabalili izwi likaNkulunkulu kuyabe ungaseyikho ukuzila ukudla okuzaletha ama-results esiwafunayo ngenxa yokuthi uNkulunkulu ukhayelele ukuthi nxa sizila ukudla isisikhathi sethu sokungenela izwini likaNkulunkulu ngiyananzelela lapho ukuthi kulo mlayo uJesu asinika wona ukuthi ke nxa wena usukhetha ukuzila hamba ensitha kube phakathi kwakho loNkulunkulu kungakhanyi kwabanye abantu ungabi ngumuntu wano osuhamba ungcolile utshengisela wonke umuntu ukuthi hayi mina ngiyazila kodwa ke kube phakathi kwakho loNkulunkulu abe nguye okwaziyo abantu vele bengaboni lutho kuyasikhuthaza lokho bazalwane ukuba kumele sizinike isikhathi sokuzila
akuyiphethe mfundisi
asithandazeni baba ngegama likaJesu sesithandazela abalaleli ukubuza bakhuthaza uNkulunkulu wami ngezwi lakho bathola isikhathi esokuzila bethandaza besiza kuwe uNkulunkulu ubanike njalo umusa ukuba bakwanise ukuphutsha lawo malanga umuntu abezibekele eceleni ukuthi ufuna ukuzila bethandaza kuwe egama likaJesu siyathandaza amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo ungadinwa lakusasa. Weze midlalo iqembu leLenders Football Club linqobe eCape United nge-2-1 emdlalweni weCasilaga Premier Soccer League oqhutshelwe enkundleni yeStadium namuhla. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leLenders lihlohlelwe nguDivine Mindirira kanye noWashington Navaya kuthi eCape United lihlohlelwe nguWilliam Manondo. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leManchester Diamonds linqobe leCranbourne Bullets nge-2-1 kuthi eRentals linqobe leTenex nge-3-1. Sikhangele umdlalo kaKhilikithi. Iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni kaKhilikithi linqotshwe ngama-wickets amahlanu liqembu leAustralia emdlalweni wakuqala ohlobo le-One Day International oqhutshelwe edolobheni laseTownsville. Iqembu leZimbabwe yilo liqale uchayi bola lathola amaranzi angamakhulu amabili lilashekelwe ngabadlali bonke. Kuthele Australia seliphendula libuthelela amaranzi angamakhulu amabili lanye a-201 for the loss of 5 kuma-overs angamachumi amathathu lantathu. Intatheli zindaba yezemidlalo uDumi Praise Dlakama uchasisa ukuba iqembu leZimbabwe lilahleke ngaphi.
IZimbabwe ibizamile i-top order ukuthi namhlanje bathi labo they come to the party, kodwa immediately order yiyo ke ephambanise zonke izinto ngoba at one stage we 85-5 ukuthi kade kungani kuyathembisa ukuthi iZimbabwe izafaka amaranzi athe xaxa. Kodwa ke ekugcineni kwangikhona kwaba le betting collapse khona pana ku-middle order ke yacinisa i-chai 200.
Umdlalo wesibili phakathi kwamaqembu lawa ukhona mhla zingamachumi amathathu lanye kuthi wesithathu ukhona mhla zintathu ngenyanga ezayo. Imidlalo ye-One Day International yesetshenziswa inhlanganiso ye-International Cricket Council ukudinga amaqembu azaphatheka umncintiswano wezwe zomhlaba ozaqhutshwa ngomnyaka ozayo. Sikhangele umdlalo webhola labesifazane elokuqaga. Iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wokuqaga selitshayelwe ihlombe ngokuphumelela kwalo ukuba ngelinye lamaqembu aza kuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba ozaqhutshelwa elizweni laseSouth Africa ngomnyaka ozayo. Wayeyintatheli yezemidlalo uThandiwe Moyo, yena osesebenzela iqembu lomdlalo wenguqu lebulawayo, sithi uthi leli qembu lenze into ebukekayo kakhulu.
Siyababongela amagems eZimbabwe ngokuqualifier for iWorld Cup. Singabe semdlalweni etshiyeneyo kodwa siyabalandela. Sithemba khona ngale bengahamba kuWorld Cup bazafika berepresente kuhle njalo iZimbabwe njengokwenza kwabo khathesi. Amhlophe kibo labo bonke abaku netball.
Umncintiswano wezwe zomhlaba we-2023 Netball World Cup uzaqhutshelwa edolobheni le-Cape Town ngenyanga kaNtulikazi ngomnyaka ozayo. Njalo izwekazi lase-Afrika lizamelwa ngamazwe abalisa ele-South Africa, ele-Malawi, ele-Zimbabwe kanye lele-Uganda. Ngiyimele i-Studio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Ye, kwamanje-ke sike sizwe ezomculo.
Sanibonani balaleli beStudio 7, loyo uIsaiah Msolwa usomnotho, isibongo Nkomo, ekhaya ngokuzalwa ngiseCholocho, isigaba sakithi kuthiwa yiJowa. Ngoba nje sizokhuluma la ngengoma yami ethi yona inkosi yakithi. Le ngoma lena ngiyiqophe ngothando ngoba ekuqaleni bengine album ebithi yona umzilikazi. Right, yasi so le ngoma ibikhala kakhulu ngokuhlupheka kwesizwe senkosi. kwasokuthi ke kuthemva kwalapho ke ngasengibhala ke le album after kuminyezelo emhlahlandlela ngo-2018 ukuthi isilo sesikhona ukuthi inkosi yakithi isikhona ende engubani ngasengibhala ke le ngoma yona leni inkosi yakithi ngithe mase ngikwenzile ke lokho ngabona ukuthi abantu bakujabulela ngoba inkosi vele yayiphakanyisiwe kodwa kwasokuthi ngebhadi uhulumeni wakithi ke wasivalela kodwa ngicabanga ukuthi ngelinilanga uzosivumela ukuthi sigcobe inkosi yakithi. So le ngoma nje igxile kakhulu izibongo zakhona zibhekiswe nje enkosini yakithi ngoba ngesintu inkosi imiphakanyisiwe vele siyinkosi thina sikwazi lokho isintu ngisho nakudala inkosi imiphakanyiswa kuthiwe lona uyena ozoba inkosi vele uvele ebizwe nge-king. So nje engakusho mina ngathi le ngoma yami igxile nje kulokho. Ngoba nje namhlanje nje i-date nje baba ithi laphana 2028 silindele kuyemhlahlandlela lapho esiyobungaza khona umdabulo wesizwe inkosi uMzilikazi. Engicabanga ukuthi abanye nabanye abangangaziyo mhlawumbe azongibona khona ube bezoba khona lapha emhlahlandlela siyobungaza nje inkosi yakithi siyalala siyakhothama. Ngiyabonga kakhulu nijabulele ingoma engicabanga ukuthi kancane kancane siyo sakithi siyavuka siyakheka. Angibonge kakhulu baba, ngibonga kakhulu nakubalaleli bonke be Studio 7. Ngiyabonga.
Siyakubonga kakhulu ke ijaha lekhaya khona ngale ke etholojo ongadinelwa kusasa mfowethu. Sikufisela inhlanhla. Singagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Ibandla lezanu-PF linqobe ele-Citizens Coalition for Change kukhetho olwenziwe izolo egogwe kabuyoni. Ele-CCC libonga kakhulu uZulu lisithi elibusayo belitshotshozela udlakela kungakenziwa ukhetho lolu. Ophikisa ubukhosi bukamongameli Emmerson Mnangagwa eMthethwandaba usefuna kumiswa umhlangano weZANU-PF Congress. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.